Umumunzima lapha kanti ngikhuluma kanje indlala imemetheke kakhulu endaweni ezithi especially ngapha umshulo weWange district la iMagoli iDete iDingani iMambanje iMakwandara all those places abantu balendlala ezwayo ukuthi ungafika kona izizona lezi ndawo uyabona sibili ukuthi akuyazwisusizi
manje abantu nxa usithi kuyazwisusizi baphila ngani badlani bazama yini ukuthi badinge okungabaphilisa
abantu abalandlela ukuthi bangadinga ukuthi bengaphila njani umumona lo kunzima i-social welfare ikhona but i-social welfare i-problem ekhona ngeyokuthi bale certain age abayinikayo and then with certain people balama-disabilities abalawo ayiqokeli umuntu wonke ukuthi ethole ukudla njalo ukudla kwabo kuyawuya abantu sebezwile kakhulu nendlala the last time they received ukudla abantu abanikwa the social welfare kwakungobo end of June, which means end of July there was nothing, end of August there was nothing. Now we are at the end of September, hakula lutho. And kucanga ukuthi umuntu uzaphila njani le 50 kg yona le eyi-1 inyanga zonke zona le. So kunzima sibi.
Manje ezikolo abantwana bayahamba yini belambile?
Abantwana etisi esikolo bayala lokhu yi-advantage ukuthi nxa izikolo zivaliwe at least kuyabe kungelahlupho but nxa zivuliwe ukudla abana baya belakho but bengelani baya bengelazishebo so what it means is impuphu ingakwanisa ukuthi begayisi babe lokhudla khonokuyanga ukuthi bapheke isitshwala but isitshebo sangikhona baya belakho and then ezinye izikolo azilawo umumbu wona lowo and what it means is right now bengasahambe isikolo bakhona kathesi esithi singahamba ngesi sikhathi uyabuza umzali ukuthi kathi indawo umntwana ingahambanga esikolo ukuthi hhake ngakwanisa ukuhamba esikolo because izulo silele singadlanga so umumo wangukona unzima especially singaconsider ungahamba kuma-court statistics uzabona ukuthi iy'ndawo zona lezi engikhuluma ngazo zibe high number of poachers ngenxa yokuthi abantu bayalamba and they fail to get even some social benefits from the government so akunzima sibi.